namhlanje ilanga lesibili lapho abantu abazabe ngcedisa ukhethweni abantu abadala abagulayo abalethuba lokuthi bavote bayahanjelwa ezindlini laba abanganelisiyo abanye bayahanjelwa ezibhedlela ukuthi bavote lokho kuthiwa ngesingisi ngama-special votes sibona kuyinto enhle kakhulu ukwenzela ukuthi wonke umuntu olesifiso sokuthi avote engavalelwa ngaphandle kanti-ke kusasa-ke lilanga elikhulu lapho wonke lapho-ke ozovota khona kodwa sikubonayo sibona kuyaphikiswana kakhulu siyakwazi ukuthi ikwazi ulu-Natal iprovince ibivele kuhlala kusiba ngujikibhanqa phakathi kwe-ANC le-IFP siyakhumbula sisiya eminyakeni eminingi edlulileyo lapho kwakusiba khona lo dlame okuthiwa i-black on black violence kukhona okungani kuyaxokozela kwazulu-Natal asazi zizozalwa nkomoni ngokungena kwebandla elitsha elikhokhelwa ngulo wayengumongameli welizwe lase-South Africa ubaba uJacob Zuma iphathe ukuthiwa nomkhonto wesizwe kukhanya okuthiwa ngama-opinion polls ehamba phambili e-KZN province esingakwazi ukuthi abantu bevotile sokuzoba njalo lokho sokwenze ukuthi kungani kuyaphithizela e-KZN abayo le iparty MK party besithi babona ngani ukhetho kwazulu-Natal luzorikwa kanti-ke futhi kukhanya kuyagijinyiswana futhi ngapha e-province ese-Gauteng ethatha amadolobha amakhulu idolobho leGoli nedolobho le-Pretoria yikho lakho kukhanya ngani kuyaxokozela khona kodwa kwamanye ama-province loba ngani kuyaxokozela kodwa hayi kukhanya abantu bazovota kuhle kakhulu kusasa
sesikhangela bona abeZimbabwe abakhona ngapho kwele-South Africa bona bafisa ukuthi ngabe impumela yokhetho le injani
abantu beZimbabwe bayehlukene kulabanye abafisa ukuthi bandla le-African National Congress linqobe ekhethweni lolu kulalabo abafisa ukuthi i-MK part kube yiyo ephathayo e-South Africa bakhona futhi abanye abafisa ukuthi i-Economic Freedom Fighters kube yiyo ephathayo e-South Africa abanye babona ukuthi phakathi kwalawo maqembu ngaphandle kwele-ANC kalikho elingawina lodwa yikho abanye bakhangelele ukuthi i-ANC ingatholi kakhulu amavoti igcine kubo 40% kube sokusiba i-coalition government izifiso lezi akwabaningi zisukela odabeni lokuthola izincwadi zokuhlala lapha eNingizimu Afrika babona ngani uhulumeni we-ANC ukwenza kube nzima ukuthi bahlale lapha e-South Africa yikho-ke kabalandeli futhi lawa amabandla angathandi abantu bokuza amabandla afana labo Action South Africa laba abomakhenze sake sambona ngoJanuwari esiya kuma laphana kuLimpopo River bacabanga ukuthi ibandla le-MK party ibandla le-EFF nxa bengayenza i-coalition government babona ngani bengasizakala ngendaba zemaphepheni kodwa-ke baningi futhi njengoba ngishilo ukuthi abafisa ukuthi African National Congress iqhubeke ibuze e-South Africa.